Abalaleli bamele bazi ukuthi njengenhlanganiso thina asamamezelanga impumela yokhetho kamongameli nyakenye. Okuthi ukuthi ngesilungu ukuthi not recognize the election without a presidential election. Njwazibonile last year lazi umnangagwe bephalamenti na siba nokutshengisela ukukhonona kwethu. So nakusasa kulowo monakalo ukuthi sabe sitshengisela ukukhonona kwethu ukuthi asimamukeli njengomongameli weZimbabwe.
Lizahamba kodwa ephalamende libe seliphuma nxa engangena.
Okwamanje asikabi neqiniso ukuthi kuzayenzwa kanjani kusasa ngoba sisathibonisa namacebo. So kukathathi edale lephalamende and kathathi lathi sithengisela ngendlela ezijiyeneyo. Okokuqala sangena wathi sephakathi sasesiphuma i-World Cup ngesilungu. Okwesibili sangena sahlala phansi sala kumsukumele ngena bagcina besixotha ngamaholisi. Okwesithathu sayala kungena ephalamende. So sizabona kusasa ukuthi kwenza kanjani.
Abanye ikakhulu bona bezanu PF bathi ukungayi kwenu ephalamende kumbe ukutshengisela phezu kobukhokheli buka Mnangagwa ikudlala ngesikhathi ngoba seladuma ledlula ukhetho solwedlula letheni ngalokho.
Into enhle ngempilo ukuthi ni kudemokhrasi sinamalungelo okubona izinto ngendlela ezijiyeneyo. Kubazisa ubuhlungu kakhulu abantu bezanu PF ukutshengisela kwethu ngoba babefisa ukuthi ni lathi simbize Mnangagwa ukuthi ngupresident. So ma singambizi singathi president jamisa bazi ubuhlungu kakhulu. So lathi sizaqhubela phambili sitshengisela ukuthi ni uMnangagwa kabhotelanga abantu beZimbabwe kwakuba lokuqilibezelana okwenzakalayo. So kuzamzisa ubuhlungu konokho even kwi-international community ma bezama ukuringeja besenza. Babe lokhu bebuza ukuthi kanti indaba yenu empumela yokhetho le isingaphi ngoba i-MDC lokhu ingahambela empumela yokhetho. Ngakho-ke thina njenge-MDC asilandaba ukuthi izani icabangane esikwaziyo ukuthi abantu beZimbabwe abamvotelanga uMnangagwa.